lathi sibe lohlelo lolu kumele sibe silungisele ukuthi indlala nxa ibuya ukufa kwezinkomo senzani ngakho, kodwa hayi ngabafithele engakusho ukuthi silohulumende okhona omele ibone ukuthi abantu bakhe alungiselele njengamafamazi kathesi bayalungiselela inhlanyelo zabo. So lathi sikhangelele ukuthi hayi uhulumende okhona obusayo kumele abone ukuthi ukasincedisa, uyasincedisa phansi lapho ukuthi hayi silungiselele. Kungakuyukuthi kufuneka ukudla kumele kuqhawise ukuthiwe kwalo nyanga ukudla okuzaziwa ngomnyaka onzayo, ngoba ngempela kwakhangela ukuthi usesilakho kulezi nsuku September awudingi nyanga ukuthi udinge ukuthi abantu bazavuna kumbe kabasoze bevune. Isekelo sombuso seZimbabwe sikubeka sobala ukuthi uhulumende kulo msebenzi wokufida abantu bakhe, ukunika abantu bakhe ukudla. Lathi njengamakhansila sesifakile amaripoti ethu ngendlela ekumele siyenze kumaprovinsi, kudistrict, ku-DS office ukuthi ku-RX ukuthi hhayi ngomnyaka ozayo akudikwa nyanga, kuyabe kule ndlala inkomo sezisebile.
Ye, kathi singa sikhuluma ngakhonokho okukhuluma ngakho okokudla, singathi-ke abantu bame njani? Sizwa kuthiwa sibili abantu abaningi bayaswela khonapho.
Ye, abantu bayaswela Mthembu, ngoba sikhuluma kinje sila ukudla okukhona akwenela abantu. Ngawutshela ewadini yami sinokudla okwe-social affair okwabantu abagugqizileyo. Kuwadi yami kufika amasaka angu-200, kungakhanye ukuthi amasaka angu-200 kuma-household which are more than 2,300 in a ward. Uyasuke ukhangele ukuthi hayi ukudla kula kukho ngesesuba le-entitansi eyazuza ukudla through u-WFP. Hhayi ungakhanyela wakubona ngapho ukuthi umuntu uthi uphiwa 6 kgs yokudla le ndumba isikuseji yabe futha lapho kulo sikafu khona ungena lutho kuyabe ungatsho lutho.
Pho kuthweni-ke lapha bamkhombo, ungani kuyahlupha lapha vele?
Ya, into esingayenza kula sesingayenza, ngoba silohulumende olokubatibungazi onguye othi unguhulumende weZimbabwe ulelungelo lokuthi asize abantu.